izakhamizi zihambile endaweni ezingabo Glenview kuma centers angkhona zizama ukuthi ziyebhalisa ukuthi bavote. Umuntu oyedwa ubhalisa for 20 minutes, lokho bezama ukuthi bhalise sokuthatha isikhathi eside kakhulu, kodwa kulama line amade, so abantu bayehluleka ukuthi babhalise ukuthi bahambe bayevota. Okunye ukuthi lokho okufunakalayo abathi ngama requirements okunjenge proof of residence, abantu abaningi abalakho, so kuyabahlupha kakhulu sekela laba abasha ukuthi bakwanise ukuthi bavote. Usiphatha Amandla wezekhi uthe yena wathi yena ufuna i-evidence yokuthi lapho okulohlupho kungaphi. So thina kathethi njengenhlangano so bezihamba sikhanye ukuthi uhlelo luhamba kanjani. Sesilogwalo olunye esifuna ukulikhipha iviki nalingapheli, sahamba sihlala la phansi emdingisa lapho kulohlupho khona, sami ukuthi sikhankasele ukuthi bangezele amalanga ukuthi izakhamizi zikwanise ukuthi ziregister zivote.
Yiziphi indawo lapho okuhlupha khona kakhulu?
Indawo okuhlupha khona kakhulu indawo ezingabo Mavuku, ngoba singathola ukuthi Mavuku netafara yindawo ezinkulu kakhulu, kodwa kule registration center eyodwa, kule registration center eyodwa sathola ukuthi kulasenza okwezithuba ngaba besenza okokuvota. So kukuhlanganisa lokhu kwenza ukuthi ilayini ingahamba, abantu bahlala isikhathi eside besemalayinini, okwenza ukuthi abaningi bacine sebebuyela ezindlini bengarejistanga. Kubo Glenview, kubo Warren Park sihlangane le ndubo ezifana lazi nalezo. Udubo oluhlupha kakhulu ludubo lwe proof of residence, lo oluhlupha kakhulu ngoba izakhamizi eziningi edolobheni leHarare kazilazinto, njalo bayahamba kwesinye isikhathi bengela ama-affidavit kuma ama-proof of residence okwenza ukuthi babisele ezindlini. So thina njengenhlanganiso besihamba sizama ukufundisa abantu ukuthi nxa behamba besiyabona nxa besiyabona laba bezethu bahambe bethwele imfanelo ezikwanileyo.